Lesi singumo siza ngemva kokuba omunye wabazibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy DMTL umnumzana Elias Mashavire waseGokwe ekwezele ludaba emthethwandaba we High Court esithi olikhokhelayo okwamanje wahluthuna intambo zombuso endaweni yokulandela isekelo sebandla ngemva kokubhubha kowayelikhokhela umnumzana Morgan Tsvangirai nyakenye. Isinqumo sikamahluleli uJustice Edith Mushure siza ngesikhathi ibandla le-MDC lilungiselela umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli owenzelwa eGweru kusukela mhlaka 24 kusiya kumhlaka 26 kuyona le inyanga kaNkwenkwenzi. Lokhu kutsho ukuba zonke izikhundla ebesezikhethiwe ngaphansi kobukhokheli bukaNelson Chamisa zingekho emthethweni, kumele bakhethwe njalo ababekwa kizo. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentathelo zindaba owenzelwe emahofisini abo awe Harvest House loba Morgan Richard Tsvangirai House ukuthi uzaqhubekela phambili lomhlangano weCongress.
The MDC Congress process is reversible.
Akubuyelwa muva kwezokuqhuba umhlangano weCongress weMDC. Sisanda kwaziswa ngesinqumo esethulwe emthethwandaba weHigh Court nguJustice Edith Mushure lamuhla. Kasivumelani laso lesi sinqumo. Inkokheli yebandla umhlaba wonke ikhethwa ngabalandela lawo mabandla. Akusimsebenzi wemithethwandaba. Ngokufanayo, zonke inhlelo zamabandla kungumlando wabalandeli bawo.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla leMDC uSenator Bekithemba Mpofu.
Enyangeni ezidlulileyo amalunga afika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu avela kuma branches kuze kufike kuma province awelunga MDC abekhetha ubukhokheli bayo. Ngensuku ezilandelayo inqubo le izayiqhiba sesikhetha abakhokheli abaphezulu. Ngakho kuyasimangalisa ukuthi isahlulelo lesi esisithole namhla siyaphikisana njalo kasinaki isahlulelo esenkantolo ephezulu esenziwa ngamaviki ambalwa adlulileyo.
Umpo futhi yena labanye ebandleni bephakathi kokulungiselela umhlangano wokukhetha inkokheli yebandla kuCongress ezokwenzelwa enkabazwe eGweru.
Okwamanje thina silungisela ukugqiba le ndaba yenhlangano eGweru lapho okuzabe kulezi thunywa ezifika amakhulu ayisithupha lamakhulu ayisitshiyagalolunye.
Kodwa abeqembu elikhwezele ludaba emthethwandaba abe Defending Morgan Tsvangirai Legacy DMTL bathi ukwenza njalo kuzakuba yikwephula umthetho njalo uzophambana lesinqumo semthethwandaba weHigh Court. Emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo obona ngokwethulwa kwemibiko kuqembu le-DMTL umnumzana weBachinyaza uthi basemukela ngenjabulo lesi sinqumo.
We are still studying the court ruling in order to come up with a more comprehensive response.
Sasozisisa lesi sinqumo andubana sethule umbiko ojulileyo untatheli zindaba lozulu ngaso. Kuningi okulethwa yilesi sinqumo esifuna ukuthi sikuhluzisise lokuba siyekwethulela abalandeli bethu kuzigaba zonke zebandla ukuthi leli bandla lizosebenza kanjani. Mkhulu lo msebenzi, kodwa siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuveza.
Omunye wabangathandanga kubethwa ngegama kodwa elilunga leqembu le-DMTL laye uveze injabulo.
Amhlophe, amhlophe, siyathaba ukubana okuphume kukhothi. Mina mbona ngani bekumele kube njalo. So umuntu wonke kakumelanga ukubana athembe ukuthi yena uliqili. So akula qili elazikhotha emhlani. Lamhla mbona ngani uChamisa uhlangane lakho okumele adibane lakho. kodwa yena akalacala abathumayo ababe yibo ababemhambela phambili yibo ababesenza okungalunganga.
Lesi sinqumo uthi yiso esizoqeda ukuxokozela phakathi kwaleli bandla.
Okwenza iphathi isoleke ibole njengakhathi esaseyiyo phathi esiyaziyo njengesikhathi esasiyaziyo yiso sona siselo mdala uMorgan Tsvangirai. Le isingeyamatsosi. So khathesi ngejudgment ephume lamhla sifuna ukuthi iMDC ibuyele ekuqaleni kwayo ibe yiMDC eyoqobo. Ngiyabonga.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Wellington Gadzikwa uthi lesi sinqumo siphuzile ukwethulwa ngoba kwakumele sethulwe phambilini kokhetho lwelizwe lwanyakenye.
Umthethondaba ungake walungisa indaba zezombusazwe ukubamba ngamandla abantu abangasawelelaniyo ukuthi basebenze bonke. Sebehlukane, abanye benza amakongresi abo, wakhethwa inkokheli, abanye bavote. Siyababona abanye bakhona baphatheka kungxoxo bemele lawo mabandla. Asivunyelwa ukuchothoza okwethulwe lidala, kodwa ungatshela omunye umuntu uza kufa ikuhleka ukuthi kuyini osekusenzakala.
Abanye babazaphazanyiswa yilesi sinqumo babalisa isikhulumeli salo uMnumzana Jacob Mafume, abasekeli bakachambisa uMnumzana Morgan Komichi lo Professor Welshman Ncube, umsekeli kamgcini sihlalo uMnumzana Thendai Biti labanye. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.